Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgcibelo omhlaka 14 lwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingayi tshona njani izulu kandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na?
Ama-date akabi khona ukuthi sibe kwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini.
Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide.
Wonke umuntu sezivukela nje kahlala egangeni abe lokho ekorokoze ebhede ecabangele ukuthi laye uzathola okuncane kokuthi laye aphile.
Kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lwamasonto akulezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulona uyona lo umsakazo. Uhulumende ubikwa ethembise izisebenzi zakhe ezibalisa amatitshala, amapholisa lamasotsha ukuthi zizathola iholo lebonus kumalanga amalutshwana alandelayo. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole iholo leli ngoba uhulumende engelamali. Kodwa masinyane nje umongameli Mugabe wasephika lokhu wathi kaziphiwe iholo lebonus loba uhulumende engelamali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lwezeholo iApex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga kakhulu. Umbiko esuzwayo ukhulunywa nguminister we-public service labour, public service and social welfare kulezi viki ezindlulileyo ngumbiko okutshengisa ukuthi ibhonasi zazikhona. So ekhuluma uminister Sizwethu naye ekhuluma echasisa ukuthi ibhonasi izakuba ikhona, izakuba ibhadalwa mbija nambijana. Kodwa esingakwaziyo-ke ukuthi yiziphi izigaba ezizathola ibhonasi nini. Kodwa into eqakathekileyo esizileyo kulowo mbiko ngeyokuthi ibhonasi izakuba ikhona kulo nyaka.
Manje selike lakhulumisana lo hulumende yini ukuthi libe kwazi amalanga?
Hayi, amalanga kasika ama-dates akabi khona ukuthi sibe kwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini. Kasika yitholi-ke i-confirmation yokuthi sebeqalisile ukubhadala. Kodwa sizabe silokho sikhangele ama-dates lama-pay dates eqalisa khathesi ukuthi sibone ukuthi njengoba bebeke lowo mbiko ukuthi sebeqalisile yini ukuthi babhadale. Kodwa into eqakathekileyo ekade siyikhangelile yukuthi bazabhadala. Singakhangaleli ukuthi balokhuze bayehluleke ukuthi babhadale. So kumele ukuthi babhadale. Kodwa ama-dates-ke asilawo ukuthi sikhulume ukuthi education izabhadalwa nini, the rest of the civil service nini, ama-uniform forces nini. Kodwa sibe sikhangele ukuthi engxenye ama-uniform forces yiwazi aqalisa ukuthi ayitholele imali.
Ye, kulo daba lolwana oluke lwenzakala esizwa ukubana bakhona abangaholiyo imali batholakala bengekho ezikolo ngesikhathi se-audit, luhamba njani okwakathesi?
Yebo-ke kuyenzakele ukuthi lo nyaka ngoJulayi laphana kuhlelekele ukuthi i-audit iqine isibangela ukuthi ababalisi abafika ku-2,000 something sebegcina sebasengatholi imali kuJulayi. So khathesi-ke siyisebenzeleyo ndaba sikhuluma nohulumende le-Public Service Commission. So sokucineke abantu abaningi sebeqalisile ukuthi bayithole imali, abaningi sebeyitholile imali babiselwa back ku-payship. Ngoba thina sikhulume nohulumende sabatshengisa ukuthi usobali ukuthi abantu labo abaningi bakhona ezikolo bayasebenza. So bacine labo sebelokhuza sebethumezela amanye ama-inspectors ka-Public Service Commission ukuthi ayekhangele ezikolo ukuthi abone ukuthi abantu bakhona yini. So sokusobala-ke ukuthi abantu abaningi kakhulu bakhona njalo sebeqalisile ukuthi bathole izimali zabo. Ngangikhangele thina silabantu abalutshwana nje abaseleyo. So siyadinga-ke ukuthi kuyini okubangela ukuthi abantu abalutshwana ababalisa bafuna ulutshwana bona labo bangathole izimali zabo kodwa ke hayi abantu abaningi sokulungisa.
Umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lwezeholo iApex Council ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseGweru. Amakhulu abantu abikwa esehlala egangeni endaweni ezijiyeneyo zelizwe esemba igolide kulandela ukuvalwa kwamankampani. Lokhu kubikwa sekujiye indawana yonke yonakele. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo umfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kwenzakalayo abantu bagcwele iganga lonke liboshanganza phakulasiyikho abanye abafana bake badesa ama-1.6 kilograms egolide. Abantu kabakho emsebenzini, abantu kabalamsebenzi, so abantu abangabathuna sebegcwele egangeni lapha sebephika ngesikorokoza bayadebha every-environment iyadilika sekuhlala kungamagodigodi. Kodwa abantu kakula ngenye indlela, akulanto abangayenza ngoba amakampani avalwa, akulamsebenzi. Wonke umuntu sevukela nje kahlala egangeni abe lokho ekorokoze edebha ecabangele ukuthi laye uzathola okuncane kokuthi laye aphile lemuli zakhe kumbe athuthuke laye abe kwesinye isibanga empilweni. Phinda futhi kube njalo khona lapha egangeni uzathola ukuthi sebaningi labaningi abenza amanye amabhizinisi athile, abanye bathengisa utshwala, abanye bathengisa izitshwala. Kuningi kule activity eningi kakhulu yenzakalayo egangeni okade kuyinto okade ingavamanga. Kodwa-ke siyananzela ukuthi kubangelwa yikhonokho sikutshele ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, umumo welizwe kawumanga kahle.
Kahle kahle kungaphi lapho kungani kukhanya kulo dubo lolu kakhulu?
Kula ndawo engasingayitsho nje ukuthi specifically ngoba abantu laba bagcwele indawo yonke. Kathi esingikhuluma kuso ngeseShangani, kula bantu abaningi kakhulu kwi-weekend edlule abantu at 1 point kade befika ama-1,000 begcwele iShangani mayini yazi abaxoti. Kanti-ke ungahamba uzizwa bekhuluma bethi sivele eNyathi, sivele eGwanda, abantu sebehamba bekhempa indawo yonke. Into egcwele kakhulu mina engibonayo ngapha emhlubuleni yemathebeleleni, abantu bagcwele ngamadiphethi ematopo, zindawana nje zonke ezingani zilezi-great dayikho kutholakala khona igolide. Abantu bagcwele-ke baningi basizama ukuziphilisa. Kodwa kuyinto esuke ibe khona ngeyokuthi kuyonakala-ke i-environment, asingeke sabasola futhi ngoba isimo sasimanga kahle.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilo sithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngezokholo lwesiKristu silomhlonitshwa omela iBulawayo South edalele ePhalamende unkosazana Dorcas Sibanda. Yena osonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries eyaziwa ukuthi PHD ekhokhelwa ngumnumzana Walter Magaya. Siyakwamukela kuhlelo. Lasuthiseka yini ngokwenzakala kuviki edluleyo kunkonzo yenu lapho kwanxuswa khona amalunga edalele ePhalamende ukuthi ebuye enkonzweni, kwaqhubeka kuhle yini?
Lapho okukhonzwa khona kuba mnandi, uhlelo lwaqhubeka kamnandi. Sangibona kuqakathekile ukuthi senze njalo ngoba phela ngabantu abakhokhela abantu, and ukuze ukhokhele ngendlela eziphezulu, ukuze ukhokhele lawo abantu bakuzwisise, labo bezwisisa lo msebenzi yakho lawo, nokuze ukhokhele usebenza ucace ukhangele ukuthi wenzani. Kumele ube ngumuntu okwazi uNkulunkulu. Xa kuhamba ngabalungu ePhalamende kuphela, odokotela babekhona, amagqeda ayekhona, esomabhizinesi sibona inkala yakhe zobosomabhizinesi iyakhula abaningi abavele eHarare babekhona ama-leading people esingamamanagers kuma-big organization esiwaziyo lapho babekhona and bonke babesebenzela uNkulunkulu ngalelo la.
Kodwa liyakholwa yini ukuthi abantu beza ngokholo abadingi ukuthi ngoba bezwa kuthiwa amakha lawa asetshenziswayo awe oil azabalethela inhlanhla?
Amakha lawa esikhuluma ngawo lawa esingathi ngesilungu noma ungakhanya ebhayibhilini ikhona leyo oil and ukukholwa komuntu umuntu kukhululekile ukuthi akhole ngendlela yena afuna ngayo. Lasisekele ngisombuso abezimbabwe singabayesaba uNkulunkulu esingathi singama-Christians. Yikho noma sibhalisekelo sombuso savumelana ukuthi umuntu uvunyelwe ukuthi akhethe yena ukuthi ufuna ukulandela lokhu kho kumbe ufuna ukungena yi-episode ukhululekile.
Uthe lapho okukhonzwa khona kuvele kuhle, kuphathisa njani abantu empilweni zabo kulezi nsuku? Iningi likhathazeka ngokuwa komnotho welizwe lokunye, ikakhulu sikhangela labesifazana ezindlini lalabo abangalamsebenzi.
Ukuphambaniseka kwelizweni ikakhulu kuhlukuluza kakhulu abantu abangumama. So nxa sisiye ekholeni kuyaphathisa kakhulu ngoba umuntu ongumama uba le-hope ngesilungu. Khona kukhona ukuthi abe kwi-environment yona liyana abe esendaweni yona liyana esekholeni lona leliyana kuyamphathisa khonokho kakhulu ngoba into ezenzakala ezindlini lapha ziningi kakhulu and nxa emzini kuswelakala ukudla, kuswelakala amanzi, kuswelakala amagesi, kuswelakala ukuswelakala khona abantu abadubeka kakhulu ngabomama. Yena bobabaye baba lama-problems kodwa umama ebebadubeka kakhulu ngoba abantwana bakhala bekhangele umama. Phela into ezinjakala emhlabeni izinto ezibhalwe ebhayibhelini njele ukuthi zizenzakala. So kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezilungiseni.
Singathi insonto le okhonza kuyo ekhokhelwa ngumprofeti ubona isebenza okwedlula ezinye ezingasizo zomoya ezazivele zikhona kudala.
And ngingumuntu okhokhela abantu ngiyahlonipha ukuthi abantu bona bathini. Sekuthiwa ngumuntu uya ngumuntu ukuthi yena umuntu ukholwani. Njengoba ngikhulume ukuthi la esisekeleni sombuso kubhaliwe kucacile ukuthi umuntu engavuka yena ezitshela ukuthi ngamthakatha ukhululekile. Umqakezela izandla ngoba yena izitshela ukuthi umthakathi yabonaikusibalula isifundo semhlabathi esesabathini wasiza ukuthi sisasikholwayo. Sekuqakathekile ukuthi umuntu nomuntu azikhethele yena. Mina nginje ngibone kufanele ukuthi ngiye ku-P S D. P S D nale prophetic healing and deliverance lapho kukhitshwa khona imimoya esibonayo ukuthi izikhathi eziningi iyaphambanisa abantu, izikhathi eziningi iyabisela abantu emoya engathi ngama-demons. So ukukholwa kwami nami mina as an individual labanye laba abanye labaphose imiliyoni yadesi layo kumba ngathi imiliyoni plus kadesi layo ikubona kwethu thi laba baya kumethodisi kumba baye ku-Roman Catholic kumba baya kwezinko labo siyabahlonisa sibile ngoba bakhethile lelo kholo.
Kwezombusazwe kuyenzakala ukuthi kube lokuxabana lokunye. Ukholo lakho lwesiKristu likuncedisa njani ukuthi uqhubeke usebenza labanye lalapho okulengxabano khona?
Ingxabano ikhona noma lasebhayibhelini okhangela izinto zikhona ebhayibhelini, ingxabano ibivele khona ebhayibhelini. Mina njengomuntu okholwayo ngile themba lokuthi kumbe vele ngingathi ngiyakwazi ingxabano iyenza ukuthi izinto zilunge. Kodwa manje sixabane sigcelane iqiniso yikho ukulunga kwakho sekuhlungisisa izinto.
Hayi, sibongile ukuxoxa lawe. Ungabatshiyela liphi abesifazane?
Into engifuna ukuyikhuluma lapha kubomama bonke nje izimbabwe yonke jikelele ukuthi ukwazi uNkulunkulu yinto eqakathekileyo kakhulu. Kumbe ungathi lapho yabe ikhona uNkulunkulu uyi-one esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona the next to God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo sikhuleke siyizimbabwe yonke jikelele uNkulunkulu kwelina ngesithembelo emkhuleyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomhlonitshwa uNkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo South edalele ePhalamende njalo esonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ekhokhelwa ngumprofeti uMnumzana Walter Magaya. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-Net1 Easy Call Cup iqale lamhlanje. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League uKenneth Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithandile ukuthi ke ama semifinal adlale kusukela phakathi kwamhlaka 5 ye-6 December then i-final yethu sesisiba layo khonapho mhlaka 12 December sesigqiba imidlalo ezikhona. Akusazi sigqibile yona leyi imidlalo esethi iqale ngoMashi sizabe sesigqibe yonke sekusebenze amahlandla amathathu esigangene ukuthi kusiyafika mhla zimathumi emathathu ku-November sibe sesigqibile i-November ngobezi yebo. Amaqembu aphezulu alimfana azodlala ngosuku olufanayo lezikhathi ezifanayo nalaba abanyabalophe-ke ngoba bagalula ukuthi bethole impilo kuba khona bazabe bhukutsha la ebhukutsheni labe liphasi khona nezikhathi ezifanayo.
Singathi-ke amaqembu aphezulu athola imali enganani ngaso sikhangela i-PSL le izikole
sikhangelele ukuthi amaqembu iqembu elinqobayo liyathatha intezo imali engane 80,000 United States dollars. Laba abathatha intezo e-championship e-Carpel bathola iy'nkulungwane eziyi-100,000 ngokunqoba kwabo. Kodwa-ke banqintisanayo kule midlalo bathola ngokulingana ukuthi bona bafike kusiphi isibanga semidlalo.
Singathi-ke uyasuthiseka ngendlela imidlalo edlalwe ngayo.
Kakhulu ngendlela kade bengenisana ngayo umnyaka wonke nje kusuke kwalabe zizinto ezingani ziyasiphambanisa kancane eziyenza kube lukhophe ekufanele ukuthi sizame ukuthi nxa kungameva siyaba ngokuza kweminyaka ebuyayo. Okokuqala ukuthi kube sesiba leqembu lehlulekileyo ukuthi libuye lizosuthisa ukuthi umdlalo ukhona iqembu le-Cape United ekhana kwaba lihlazwa sonke sikhangeleyo kuligi engangayethu iligi yekhahla laga premiership. Khona futhi ubudlwangudlwangu okuba khona emdlalweni okukudikijela kudikijela amambodlela lana ama-orenji lokhana kakulunganga kusisebenzisa nzima labantu ababili abasekelayo ama-sponsors njalo kwenza umdlalo ungasakhani umdlalo sokwaniyimpi ikhuthaza ukuthi fabe lube uyike lapho abakhokhela amaqembu ukuthi bekhulume nabasekeli babo ukuthi bezame ukuthi bekunangelele ukuthi imidlalo wenguqu asompi umdlalo nje omubi kungasuku bese kufika yinto yokuthi abantu sekusala lokuyakhona ezinkundleni.
UKennedy Ndebele ngumkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Leza tata twaisa ife na mayimbo bana boga ni kubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na mayimbo bana boga ni kubomba njito yove. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pionse fibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pionse fibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pionse fibi. Tela lesa wangi wachitila vintu fisuma sana.
Ukugqiba uhlelo lwethu kasikhangele ebezikhokhela. Amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na? Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.